Incwadi yokuqala kaPawulu kuTimothy. UTimothy wokuqala isahluko sokuqala. Mina Pawuli, umpostoli kaKristu Jesu ngomlayo kaNkulunkulu, umsilisi wethu loKristu Jesu ithemba lethu. Ngithi kuTimothy umntanami weqiniso ekukholweni, kakube kuwe umusa lesihawu lokuthula ukuvela kuNkulunkulu uBaba lakuKristu Jesu inkosi yethu. Kwathi mhla ngisiya eMakedonia, ngakutshela ukuba uhlale e-Efesu, ukuze ulaye abathile ukuba bangafundisi okwahlukileyo, futhi bangachithi isikhathi belalela izinganekwane lezindaba zosendo olokuzalana ezingapheliyo, ezibanga ukuphikisana endaweni yokuba ziqhube icebo likaNkulunkulu elisekukholweni. Okuyikhona esikuqondileyo ngokulaya kwethu luthando oluvela enhliziyweni emhlophe, lakuso isazela esihle, lasekukholweni okuqotho. Abathile badukile kukho lokho, baphambukela ekukhulumeni okuyize, befuna ukuba babe ngabafundisi bomlayo, bengaqedisisi lalokho abakutshoyo labaqinisa ngakho. Siyazi kambe ukuthi umlayo ulungile uba umuntu ewusebenzisa ngokomlayo, esazi lokho ukuthi umlayo kawubekelwa olungileyo, kodwa ubekelwa abangelamlayo, labangalaleliyo, labeyisa uNkulunkulu labayizona, abangakholwayo labahlambazayo, ababulala oyise labonina, lababulala abantu, lezifebe, labesilisa abalalanayo, labathumba abanye, labaqamba amanga, labafungela amanga, impela lokunye nje okuphambene lemfundiso eqotho ngokwevangeli elilenkazimulo kaNkulunkulu obongekayo engaphathiswa lona. Ngiyambonga owanginika amandla uKristu Jesu inkosi yethu, ngoba wangibona ngithembekile, wangimisa enkonzweni yakhe, loba ngangikade ngingomhlambazayo, lomzingelayo, lomthukayo. Kodwa ngahawukelwa ngoba ngangikwenza ngokungazi, ngokungakholwa. Lo musa wenkosi wanda kakhulu kimi, kanye lokukholwa lothando olukuKristu Jesu. Liqinisile leli lizwi, lifanele ukwamukelwa impela elokuthi uKristu Jesu weza emhlabeni ukusilisa izoni, engingesikhulu kuzo mina. Kodwa ngahawukelwa lokhu ukuthi kimi, engingesikhulu isoni, uJesu Kristu abonakalise ukubekezela kwakhe, ngibe yisibonelo kwabaza kukholwa kuye baze bazuze ukuphila ungapheliyo. Kuyo inkosi eyisimakade engabhubhiyo engela kubonwa, uNkulunkulu yedwa, kakube udumo lobukhosi kuze kube nininini. Amen. Lumlayo ngiwunika wena mntanami Timothy, njengamazwi abaprofeti abangitshengisa ngawe ngaphambili, ukuze ngokukhuthazwa yiwo ulwe ukulwa okuhle, ulokukholwa lesazela esihle. Abanye ngokudelela isazela balahlekelwa ukukholwa kwabo. Okukhona phakathi kwabo uHimeneyo lo-Alexandro engibanikele kuSathane ukuze bafunde ukuba bangahlambazi. UTimothy wokuqala isahluko sesibili. Ngakho-ke kuqala kukho konke, ngilaya ukuba ukunxusa lokukhuleka lokucela lokubonga kwenzelwe abantu bonke, amakhosi lazo zonke izikhulu, ukuze sihlale kuhle langokuthula, sikhonze uNkulunkulu sibe lokuhlonipha konke. Lokhu kuhle kuyabongeka phambi kaNkulunkulu umsilisi wethu, othanda ukuba bonke abantu basiliswe, bafinyelele ekwazini iqiniso, ngoba munye uNkulunkulu, munye umlamuli phakathi kaNkulunkulu labantu, umuntu uKristu Jesu, wazinikela yena abe inhlawulo yabo bonke. Lokhu kwafakazelwa ngesikhathi esifaneleyo. Ngamiselwa khona mina ukuba ngibe ngumtshumayeli lompostoli, ngikhuluma iqiniso, kangiqambi manga. Yebo, ngibe ngumfundisi wabezizwe ekukholweni laseqinisweni. Ngakho ngithanda ukuba amadoda akhuleke endaweni zonke, ephakamisa izandla ezingcwele, engelalaka lokuxabana. Ngokunjalo labesifazana bagqoke izigqoko ezifaneleyo, bacece ngokuhlonipha langokuqonda. ungabi ngenwele ezelukiweyo langegolide langamanqonqo aligugu langezambatho ezibiza imali enengi kodwa kabacece ngemisebenzi emihle okufanele abesifazana abathi bakhonza uNkulunkulu owesifazana kafunde ngokuthula langokuzithoba konke kangivumeli owesifazana ukuba afundise lokuba abe lamandla phezulu kwabesilisa kodwa kathule ngoba uAdam wabunjwa kuqala emva kwalokho kwabunjwa uEva futhi uAdam kakhohliswanga kanti owesifazana wakhohliswa waphambuka kodwa owesifazana uza kusiliswa ngokuzala abantwana uba ehlala ekukholweni lasothandweni lasebungcweleni langokuqonda uTimothe oqala isahluko sesithathu liqinisile leli lizwi elithi uba umuntu efisa isikhundla somalusi webandla ufisa umsebenzi omuhle umalusi webandla umele ukuba abe ngumuntu ongasolekiyo indoda elomfazi munye ozithintayo oqondileyo oziphatha ngokufaneleyo ophatha kuhle izihambi olelisu lokufundisa angabi isidakwa angabi ngothanda ukulwa kodwa abe mnene angabi ngothanda ukuxabana angabi ngothanda imali kabe ngophatha kuhle umuzi wakhe abantwana bakhe bemlalela ngenhlonipho yonke uba umuntu engakwazi ukuphatha wakhe umuzi angaliphatha kanjani ibandla likaNkulunkulu na kangabi ngosanda ukukholwa funa ngokukhukhunyezwa awele ekulahlweni kukaSathane kumele futhi ukuba abe ngohloniphekayo kwabangaphandle funa awele ekuthukweni lasemjibileni kaSathane ngokunjalo lezikhonzi kufanele zibe ngabantu abahloniphekayo labangelalimi labangathandi ukunatha kakhulu labangafisi inzuzo embi zibambisise imfihlakalo yokukholwa zilezazela ezimhlophe labo kabaqale bahlolwe andubana babekwe izikhonzi uba bengasoleki ngokunjalo labo mkabo bafanele ukuba babe ngabahloniphekayo abanganyeyiyo abazithintayo abathembekileyo ezintweni zonke izikhonzi kazibe ngamadoda amfazi munye aphatha kuhle abantwana bawo lemizi yawo ngoba izikhonzi ezisebenza kuhle zizuza ukuhlonipheka lesibindi ekukholweni okukuKristu Jesu ngithemba ukuba ngiza kuza kuwe masinyane kodwa ngikulobela lokhu ukuze kuthi uba ngibambeka wazi ukuthi abantu bafanele ukuziphatha kanjani endlini kaNkulunkulu elibandla likaNkulunkulu ophilayo insika lesisekelo seqiniso kuyavunywa ukuthi inkulu impela imfihlakalo yokukholwa kwethu yokuthi yena owabonakaliswa emzimbeni walungisiswa emoyeni wabonwa izithunywa wathunyayelwa ezizweni wakholwa ngumhlaba wonke waphakanyiselwa ezulwini uTimothe oqala isahluko sesine umoya utsho ngokusobala ukuba ngezikhathi zokugcina abanye baza kumonyuka ekukholweni balalele omoya abaduhisayo lezifundiso zabomoya ababi ngokuzenzisa kwabaqamba amanga abachiswe uphawu kuzazela zabo besalela abantu kuba bathathane besithi kuzilwe ukudla uNkulunkulu akudalileyo ukuba kwamukelwe ngokubonga yibo abakholwayo labazi iqiniso ngoba konke okwadalwa nguNkulunkulu kuhle kakulahlwa lutho uba lwamukelwa ngokubonga ngoba kwenziwa kube ngcwele ngelizwi likaNkulunkulu langomkhuleko uba ubeluleka ngalezi zinto abazalwane uza kuba isikhonzi esihle sikaKristu Jesu wondliwe ngamazwi okukholwa lesifundiso esihle osilandelayo kodwa uzale inganekwane ezimbi ezezalukazi uzejwayeze umsebenzi wokukhonza uNkulunkulu ukwejwayeza umzimba kulokusiza okuthile kodwa ukukhonza uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke ngoba kulesithembiso sokuphila kwalamuhla lokuphila okuzayo liqinisile leli lizwi lifanele ukwamukelwa impela sisebenzela lokho siyachika-chika ngoba sithembele kuNkulunkulu ophilayo ongumsilisi wabo bonke abantu ikakhulu bona abakholwayo luleka ngalezi zinto uzifundise kungabe lamuntu odelela ubutsha bakho kodwa woba isibonelo kwabakholwayo ngokukhuluma la ngokuhamba la ngothando la ngokukholwa la ngokuhlambuluka nanzelela ukufunda lokuchumayela lokufundisa ngize ngifike ungadeleli isiphiwo esikuwe owaphiwa sona ngelizwi labaprofeti langokubekwa izandla ngabadala nanzelela lezi zinto uzikhuthalele ukuze bonke babone ukuqhubeka kwakho zinanzelele wena kanye lokufundisa kwakho ukhuthale kulezi zinto ngoba ngokwenza njalo uza kuzisilisa wena kanye lalabo abakuzwayo uTimothe uqala isahluko sesihlanu ungayikhalimeli indoda endala kodwa yeluleke njengoyihlo lamadoda amatsha njengabafowenu labesifazana abadala njengonyoko labesifazana amatsha njengodadewenu ngokuhlambuluka konke hlonipha abafelwakazi abangabafelwakazi isibili uba umfelwakazi elabantwana loba abantwana bomntanakhe kabafunde kuqala uhlonipha indlu yakwabo benzele abazali babo okufaneleyo ngoba lokhu kuyabongeka phambi kukaNkulunkulu lowo ongumfelokazi isibili osele yedwa uthembele kuNkulunkulu uhlala ekunxuseni lasekukhulekeni ebusuku lemini kanti lowo ozinikela ekuzithokoziseni ufile lanxa esekhona laya ngalezi zinto ukuze bangasholeki uba umuntu engabondli abakibo ikakhulu abendlu yakhe ukulahlile ukukholwa mubi kulongakholwayo kangabalwa umfelokazi uba engaphansi kweminyaka engamachumi ayisithupha kodwa kabe ngumuntu owayendekanye onconywa ngemisebenzi emihle owondle abantwana bakhe ongenise izihambi ogezise inyawo zabangcwele osize abahluphekayo okhuthalele umsebenzi wonke omuhle kodwa abafelwakazi abatsha ubale ngoba lapho inkanuko zabo sezibahlukanise loKristu bafuna ukwenda balecala lokulahlwa ngoba bachithile ukukholwa kwabo kokuqala futhi bafunda ukuvilapha bezula lezindlu bengavilaphi kuphela kodwa babuye bahlebe bengena kokungesikho okwabo bekhuluma okungafanelanga ngakho ke ngithanda ukuba abafelwakazi abatsha bende bazale abantwana baphathe kuhle imizi yabo bangasiniki isitha ithuba lokuthuka ngoba lakhathesi abanye sebelahlekele kuSathane uba umuntu okholwayo elezihlobo ezingabafelwakazi kazisize ukuze ibandla lingasindwa ukuba lisize abangabafelwakazi isibili abadala bebandla abaphatha kuhle kakuthiwe bafanele ukuhlonitshwa ngokuphindiweyo ikakhulu labo abakhuthalela ukuchumayela lokufundisa ngoba umbhalo uthi
ungayifaki isayeke inkabi nxa ibhula amabele
futhi uthi
isisebenzi sifanele umvuzo waso
ungalamukeli icala lomdala kuphela ngobufakazi bababili loba babathathu abonayo ubasole phambi kwabo bonke ukuze besabe labanye ngiyakulaya phambi kwaNkulunkulu loKristu Jesu lezithunywa ezikhethiweyo ukuba uzigcine lezi zinto ngokungaqumi ngaphambili ungabandlululi muntu ungaphangisi ukubeka umuntu izandla futhi ungahlanganyeli ezonweni zabanye uzigcine wena ube mhlophe ungabe usanatha amanzi wodwa kodwa natha le wayini elincinyane ngenxa yesisu sakho lokungaphili kuhle kwakho izono zabanye abantu zisobala zandulela ekulahlweni kanti ezabanye ziyabalandela ngokunjalo imisebenzi emihle isobala loba ingenjalo ingeke ihlale ifihlakele uTimothe uqala isahluko sesithupha bonke abangaphansi kwejogwe lobugqili kabathi amakhosi abo afanele uhlonitshwa impela ukuze ibizo likaNkulunkulu lesifundiso kungadunyazwa abalamakhosi akholwayo bangawadeleli ngoba engabazalwane, kodwa kakube ngkhona bewasebenzela kakhulu ngoba engabakholwayo lathandekayo lawo asizakala ngomsebenzi wabo. Fundisa ngalezi zinto, uchumayele ngazo. Uba kukhona ofundisa okwahlukileyo engavumelani lamazwi aqotho enkosi yethu uJesu Kristu lesifundiso esifanele ukukhonza uNkulunkulu, uyazikhukhumeza lowo kazilutho, uphethwe inkane lokuphikisana ngamazwi okubanga umona lombango lokuthuka lemicabango emibi lokuxabana kwabantu abangqondo zabo zonakele abalahlekelwe liqiniso besithi ukukhonza uNkulunkulu kuyindlela yenzuzo. Yebo, ukukhonza uNkulunkulu kuyinzuzo enkulu uba kukhona ukwaneliswa, ngoba kasizanga lalutho emhlabeni futhi kasikusuka lalutho. Kodwa uba silokudla lezembatho kasaneliswe yikho. Abafuna ukunotha bangena ekulingweni lasemijibileni lasezinkanukweni eziningi zobuphukuphuku ezilimazayo eziwisela abantu ekufeni lasekubhujisweni. Ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okumbi. Abanye ngokuyifisa badukile ekukholweni, bazibangela insizi eziningi. Kodwa wena muntu kaNkulunkulu, balekela lokhu, nqanela ukulunga, lokuhle, lokukholwa, lothando, lokubekezela, lobumnene. Lwana ukulwa okuhle kokukholwa, ubambelele ekuphileni okungapheliyo owabizelwa kukho, wavuma ukuvuma okuhle phambi kwabofakazi abanengi. Ngiyakulaya phambi kukaNkulunkulu ophilisa konke, loKristu Jesu wavuma ukuvuma okuhle phambi kaPontiyusi Pilato ukuba ugcine umthetho ungelasici, ungasole kuze kube sekubonakaleni kwenkosi yethu uJesu Kristu aza kukubonakalisa ngesikhathi esifaneleyo, uSomandla oyedwa lobongekayo, inkosi yamakhosi lombusi wababusi, yena yedwa olokungafi, ohlala ekukhanyeni ongela kusondelelwa, ongazange abonwe muntu, ongebonwe, kakube kuye udumo lamandla angapheliyo. Amen. Laya abanothileyo lapha emhlabeni ukuba bangazikhukhumezi, bangathembeli enothweni engemiyo, kodwa bathembele kuNkulunkulu osinothisa ngakho konke, sithokoze ngakho. Gabenze okuhle, banothe ngemisebenzi emihle, baphane babelane. Bazibekele isisekelo esihle esikhathini esizayo, ukuze babambe ukuphila koqobo. Wena Timothy, londoloza kuhle okubekwe kuwe. Xwaya ukukhuluma okuyize lokuphikisana kwalokho okuthiwa yikwazi kungesikho, okuthe abanye ngokukuvuma baduha ekukholweni. Umusa kawube lani lonke.